Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kuMpalakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Imizamo kahulumendena le ekhona eyokuthi indlela yokuvuselela amandla kagesi iyindlela uhulumende njengomongameli ethulile ukuthi indlela uhulumende ayikhangeleleyo ukuthi ayiqhube.
Luqhubekela phambili kuhlupho lokusilela kwamandla kagesi ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kube lamapulazi okuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya.
Imali emaminithi 500,000 la kunamuntu ongakutshela ukuthi iyavela kuyiphi ibudget. There is a problem, kumele kubuzwe.
Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali iyanikwa abaphathintambo bakarhulumente yokuthenga izindlu. Baningi abantu abakhangele ukuba eleMorocco lizangena kwisigaba se-World Cup final. Salethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Luqhubekela phambili uhlupho lokusilela kwamandla kagesi ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kube lamapulazi okuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya. Umnangagwa owethule umbiko lo kuphephandaba leSunday Mail namhla uthi kumele njalo kulungiswe imitshina yokuphehla umlilo kagesi ewange lezinye indawo. ELeZimbabwe libhekane lokusikelela komlilo kagesi okwenza abantu abaningi bewusebenzise okwesikhatshana sozonke. Zonke. Umnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi kumele uhulumende ezame ngamandla wonke ukuba alungise uhlupho lolu.
Imizamo kahulumendena le ekhona eyokuthi indlela yokuvuselela amandla kagesi iyindlela uhulumende njengomongameli ethulile ukuthi indlela uhulumende ayikhangeleleyo ukuthi ayiqhube. Kodwa khona kokuthiwo ukwesabela olakho Gibbs ukuthi kwesinye isikhathi imali ezinye zingaziphanjulwa aliqiniso kuyenzakala lokho ngoba kwesinye isikhathi hanti uhulumende usebenza ngokuthi ukuthumela abantu abazakwenza le ndathi ezizakwenza zenezo. Akuswelakali into ezinjengalezo njengoba kade siyakhangela even e-South Africa ngabe yabona i-Eskom yenalena la yilo hlupho olufana naye leli hlupho undaba lwamagesi lunabile kakhulu lugcwele indawo yonke. Ngokunjalo kodwa-ke imizamo kahulumende ikhona imele nathi siyisekeleni sibonele ukuthi kuzasifikisa ngathi ngoba udubo lwamagesi lukhona sinidube asomanga lawo amagesi udubo lwamagesi lukhulile ngakonke sokumele uhulumende masinyani sibili ngokuphangisa abone ukuthi kuba nemizamo yokuthi ancedise abantu phakathi kodubo phakathi kwalo.
Nxa uhulumende ezama ukuthi ancedise abantu khonapho siyabona ukuthi imali iyaqamjulwa sibilokunye okumangalisayo ayiso ziqanjulwe futhi njalo.
Kungumlandu kahulumende ukuthi ananzelele ukuthi enhlelweni zakhe eziqakathekileyo kangaka ayisiyo ndlela yokuthi abantu bebebeshuza izimali betshontsha besenza izinto ezingayisizo. Ngokunjalo kumele ukuthi uhulumende abe le ndlela kakhulu yokwenqabela ukuthi imali lezo zilandelewe zibone ukuthi zisebenze kuhle. Kungumlando wakhe uhulumende khonokho. Kunokuthi nje kuphonge uyibekelwa nje abantu bezenzela ubusela besenza kanjani imisebenzi yakhona iqine ngasaphutshana imisebenzi yakhona iqine futhi ifanele endleleni. Siyakubona khona kuzindawo even ekwenzeni into emgwaqo imali ziyasilela zisetshenziswa ngendlela ezingayisizo. So kumele uhulumende kumele kwelungiswe ngoba i-corruption iyegcweleyo kakhulu kwezulisana nawo.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF sixoxelaye ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Siyabona ukuthi umnumzana Emmerson Mnangagwa ubelokhu ebusa okweminyaka emihlanu edlileyo. Udaba lwamagesi lokhu elikhulunywa usokunyekezi. Kungenzeka na ukuthi konke lokho okukhulunywayo okwamawindimila awegesi okuvuselela iwange kungenza ngelanga elilodwa. Hatshi lokhu nje kuye ngabantu ngoba sisazi siyazi ukuthi soqondane nokhetho ilizwe lethu selithele nzima ngokusela ugesi. Kuyatshengisela nje ukuthi laba ababusayo bathembisa nje amanga akulalithabanga lento sokuphambanisile.
Siyakhumbula ukuthi kwakumele kube lama solar farms kumbe ngithi ama plaza ukuthi kube lomlilo kagesi usetshenziswa ke ilanga. Kwathini konke lokho baba Ngwenya?
Iqiniso ukuthi leza ukuthiwa khona umnumzana owucinga chivayo wayenike nje izigidi lezinkulungwane zezinkulungwane zemali yangaphandle kwelizwe kuthiwa khona uzakwenza iplazi lokuthiya ilanga eGwanda awule nto yaphumelelayo into imali kanyamalala. So kutshengisela nje ukuthi izithembiso zonke ezikhulunywayo izithembiso ezokuthatha imali yemithelo ithathe elizweni imali yemithelo kungelalitho eliphumayo. Iqiniso ukuthi laba abantu ababuyisela labo sebehlulekile abasela amagcebe sukusile nje ukwazi ukuthembisa nje uZulu. Hhathi abantu ngikholwa uZulu sebazi akulanto abangayenza singamanga kuphela.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo besixoxa laye eseHarare. Njalo ke kudaba olufanayo sehlulekile ukuxoxa lo mnumzana uKenneth Chivayo obengaphenduli umakhalekhukhwini. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali yanikwa abaphathintambo bakahulumende yokuthenga izindlu. Athi ibandla le-ZANU-PF lifuna abantu bekhulume kakhulu ngokunikwa kwamalunga edale lephalamende inkulungwane ezingamashumi amane zamadola emelika, $40,000 umuntu munye ngamunye. Hathi amaqhubaqhuba emali iyanikwa abaphathintambo bakahulumende. Banikwa nguhulumende ingxenye yesigidi $500,000 umuntu munye ngamunye yokwakha izindlu. Abasekeli babo banikwa $350,000 umuntu munye ngamunye. Umnumzana kucacaphulu omele inkulumane ejale lephalamende ekubandla le-CCC uthi bazahlolisisa udaba lolu ngeviki ezayo. Akesizwe uphulu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance beqoqa ngodaba lolu. Uphulu usungula lingxoxo.
Kule contract etshoyo ukuthi isebenzelesivela asuke mali yokuyajayiva kesi bane kuthiwa i-back pay ungayisebenzisa noma kanjani. Ilo msebenzi okumele iwenze kule zinto okumele uzithenge either i-land or basically for housing. So kumele ngithenge isitende, isitende sesiyabanjwa sibe yi-collateral. That means ukuthi asitho sami ize ngisibhadalele njalo uparliament anytime ngangena ibuyize ukuthi ngiprovesa iyabe ngisibeke ukuthi kwenze ikhona. So ngingabonakala ngingathengekanga leyo asset yezempitshe i-agreement. Kodwa okunye esasikubone ukuthi mina yinje this is not the first one. Ikhona yezimoto leyesayijuwayo. Mina nabanye abambalwa engibaziyo sesike saba semakhoti besisuwa ukuthi zifiphele izimali lezo zibhadale izikweletu ngenxa yokuthi bakuthiwa sinikoliyo. So sike sambona uhulumende ukuthi abanye abantu iyabalandelela ithi babhadale, abanye njalo ingabalandelela. So siyakwazi-ke thina njengabethu ukuze izolo othalo sizima uphile i-commitment yokuthi thina under our government and even now we should endeavor to ensure ukuthi izikwelede lezi ziyabhadala.
Ye, kodwa ubona zani ziyabhadalwa yini baba Ncube izikwelede lezi ngoba phela bahola imali encane phela lapha?
Ye, izikwelede kuzakwenza ukuthi zingabhadalwa ikakhulu ngabezani, kuzakwenzakala ukuthi bangazibhadali. Okubuhlungu baba uDube yikuthi i-democracy kumbe intando yeningi izalimala ngoba ubaba uPhulu nxa eselesikweleti akwazi ukuthi izani zasifuna. Sokumele ebandleni lakhe kuthiwe hayi kakungena uNcube kumbe kungena umoyo abe ngu-MP uzakulwa lapho ubaba uPhulu kwesabeni. Umuntu kumbe ngowezani uyakwazi ukuthi kuphiwa i-500,000 loba yena kungasuzi ukuthiwe kayibhadale kodwa uzabe efuna ukuthi i-500,000 ngithole futhi enye. Esibili uzathi ephuma lapho ethwele ibhemba uzagamula Dube agamule Ncube agamule Mamoyo ngendaba yona leyo ngoba sokusiba yinto yemali. Yikho lapho esikhala khona kakhulu thina njenge-Freedom Alliance ukuthi nxa kusenziwa izinto zonke ziba commodified kumbe zisenziwa engathi ngezemali kwenza ukuthi umbusazwe wakithi ungahambi ngendlela.
Ye, lapha-ke uNcube akujoyo babaphulu ukuthi selikwelede impondo kaDwayi amaNdebele atsho njalo akunjalo yini
babaethu? Iposition zethu-busi ukuthi imali le kumele ibe yimali ebiselwayo njengoba iyabe ingekholathuka kabenze kolokhu abangenza khona mina ngesikhathi selefuna imali yabo kumele bakwenze kuwo wonke umuntu ukuze abisele leyo mali. Ngoba ngizokhuluma i-point of force ukuthi thina sizayibhadala njani njengoba sikhole i-$200 That is a valid point. Because I'm going to go to the other side of the city. So, then it's going to be in a comfortable way. So, over a weather, I'm going to just put it in the other tomorrow's office. Always as long as it isn't a lane. So, I'm going to end because I'm going to go to the other side of the city. I'm going to go to the other side of the city. No, no. City is money. Is I'm a big thing. So you got to know with no cutters about heck to many Abandaba with a petty in Tambo. You know, about decided into lay money, you and Mrs. Amiga, the vast trade and your children. Why should I end up having a non? Because I'm looking up in the first place, but in my never wire.
So
that you know, there are people say commitment yet. You are now when Iman is this according to the contract, women is this and child women is the chances of them.
Nga kukutuba le mali enje opulu labanye. Po itale li parlamenti sebe ya kulumanjani beti u minister onje ule mali ingaga okumela ibisele kukulumenti. Kaba abochwanga kona pukuti sebe na matizole mtulini lapu.
Ye lapha bafakwe izayeke lapha babudube izanu veli hlakaniphe kakhulu iyakwazi ukuthi kungathiwa sebephiwe imali uZulu akasoze kumphathe kahle kwinto kwakhona njalo ifocus ungayinanzelela kayikho ekuthini abantu bezanu bafi 500,000 kuthiwa i-opposition ithethe ama 40,000 isithengwe izanu. Izanu ikwenza deliberately ukuthi ibophanise abantu imisila. Njalo ithi babophanise imisila injalo kukhulumeki nxa ufakwe ikiliwane elidlayo emlonyeni. So kugcwele kamakhomane emlonyeni yabophulu bazama ukuchasisa ulimi lungena amakhomane kabusakhulumeke. Ibikwazi izanu khona ukuthi kuzakwenzakala. Ibi sisenza uZulu abone i-opposition iyo embi kakhulu nge 40,000. Then yona izanu isingathi justified ukuthi vele antibona ngomaluta vele. Nxa be 3500,000 zokungathi kuqondi. So yikubothanisa imsila ukubothwa izayeki. So kumele uZulu avule amehlo. Abakhuze ophulu labo kumele abakhuze kona abe sekhuza kakhulu izanu eyiyo umaganga ohamba phambili
phosela ukugcina baba phulu
yeah mina ngifuna ukutsho ukuthi ngithi mina ukukhathisa kwethu yikho ukujojisa ukuthi iCPC iyaphendula imibuzo lethiwa bathi responsive ayifanga inhliziyo ukuthi nxa kusenzakala izinto abayenzi abapress conference uze nakuchathisa ukuthi kuhamba njani thina sihloko sinayo unembeza sibona kulungile ukuthi uZulu abuze njalo siphendule imibuzo ebuziweyo kodwa into esizayenza ukuthi sibone ukuthi into le imali le iyabhadala imali emaminithi 500,000 akunamuntu ongakutshela ukuthi yavela laphi yavela kuyiphi ibhajeti there's a problem kumele kubuzwe izabona ibhajeti debate imibuzo yaleyo uminista wekekho this week ukhona nekudidi kuzabuzwa kakhulu ngokuthi imali naleyo ama 500,000 so forth kawaphiwanga kuphela amaminista aphiwa abantu abaningi kakhulu imali eningi akwaziwe ukuthi ivele ngani so ngizabona ukuthi asinazo kizayele ngoba sizababuza ethu imali ivela umthonjeni owavunyelwayo olegitimate so ngezube yinto esivalayo ukuthi zibuze imibuzo kodwa le imali engaziwayo ukuthi yavela ngani kuzamele baphendule ukuthi iyavela ngani
lapha lizwe umnumzana ngokucacaphulu ilunga ledala lephalamende lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiso ye-Freedom Alliance bexoxa le-Studio 7 Sangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umhlangano omkhulu owamanye amazwe ezwekazi le-Afrika lele-Melika uqala ngolwesibili e-Washington DC. Ukhangelwe ukuba umongameli Joseph Biden uzaxoxa kabanzi lenkokheli zikahulumende labane mayelana lezomnotho lokudlelana lele-Melika. EleZimbabwe lizamelwa emhlanganweni lo ngumnumzana Frederick Chaba. Umphathintambo obona ngokudlelana namanye amazwe. ELeRussia lihlasela ngamandla kwele-Ukraine lapho elahluthuna khona izabelo ezimbalwa. Ibutho lakwele-Russia libhomba ngamandla njalo emadolobheni abalisa isigodlo sakwele-Ukraine iKyiv. Selibhidlise izitishi eziningi zomlilo kagesi. So isikhathi sezamasiko.
Uhlelo
lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo mnumzana Nkululeko Gubala Ndamathe, ingcweti kwezamasiko esintu. Bawamathe, siyakwamukela kuhlelo kwakho.
Siyabikelela Mthembo nabalaleli bonke.
Siyabona sibili ukuthi kuningi osokuzanywe ngabantu ukuthi kuvuselelwe amasiko. Kuqakatheke kanganani ukuthi kuvuselelwe ezamasiko?
Kubaluleke kakhulu, ungananzelela amasiko akithi ngathi sesiwavuselela kakhulu ku-social media. Masovuselela ku-social media kusuka ke kube yinto le kakhulu ethola amadatha esegoli kwamanye amazwe, okuyiyo ekuthakazelela kakhulu. Kodwa singabuyela muva, kunabantu abasemakhaya lufani Bhinga kubonkayi, labana abantu labana basemuva basalele kakhulu endabeni yokuvuselela ngamasiko, loba ngongabatshela ngamasiko okuningi kakhulu abakuzwisisi ngoba kwabaleka kudala. Sikhuluma ngendaba yokuvuselela amasiko kule ndawo okuthiwa yiPupu lapha kwaThabalala khona. Ungathi ubuthakazi kumbe ngithi ubukhosi yonke into okufanele ukuthi ungalandela kwaZulu kulezi ndawo ukuthiwa kusesandlwana, imlando abahlala beyenza every year. So lathi singabantu bakomthwakazi akufananga sigxile kakhulu emhlahlandlela, siyayibona imhlahlandlela sivuthiwe, kodwa kubalulekile ukuthi induna zidlala indima yokuthi iPupu iGadade zonke lezi ndawo lezo zihanjelwe. Njengamanje kungu-December so November yisi sikhathi sePupu esibaluleke kakhulu. Yizinyanga zokunyamalela kwenkosi kaBhengu, lofanele ukuthi kube kuthiwa manje silungiselela khona lokuyana.
Ye, siyakuzwa Gubala Ndasibili, kodwa kumele kuqaliswe mbani konke lokho?
Yintsha thina, yizinduna. Kanti induna umsebenzi wazo ngowani? Umsebenzi wazo ngokuthola kuphela izimoto. Umsebenzi wazo yiwona lo ukuthi zivuselele amabutho ezigabeni zazo, ezigodini zazo. Na le yintsha nale esemakhaya eyiyo ingabamba lokuyana, kuzalunga konke. Because manje ungananzelela thina esegoli yithi kuphela iqeqebana ezibhizi kakhulu sizigataza, kodwa izinduna muva azizihluphi ngakho lokuyana. So ungathi azisawazi umsebenzi wazo. So yiko kubaluleke kakhulu ukuthi izinduna kumele ziziguqe kakhulu ukuthi iPupu ivuselelwe, iGadadi ivuselelwe, kungabi imhlahlandlela kuphela.
Ye, lo-ke ngubaba uNkululeko Gubala Ndamathe, ingcweti kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu ungadunela kusasa Gubala.
Badala
awatani bayawutshela bathi salulandela,
salulandela.
Omanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngontungamili nkumo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Umusa kaNkulunkulu lothando lwakhe olungelamkhawulo yikho owenza ubana sihlangane namhlanje. Ngakho kufanele ngempela ubana uNkulunkulu simdumise simkhonze, ngobana impilo zethu sonke kungakhathalekile ukuthi ungubani ngaphi njani isesandleni sakhe. Namhlanje-ke kuhlelo lokuvuselela umoya sizabuyela encwadini yezaga. Namhlanje sikhangele izaga isahluko sechumi nanhlanu indima yokuqala. Sizwe ukuthi kambe ekuhlakanipheni kwakhe uSolomoni namhlanje usinika ilizwi elithi izaga chapter 15 ivesi lika-1 kufundeka kanje: impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elilukhuni livusa ulaka. Siphinde njalo: impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elilukhuni livusa ulaka. Kangazi-ke zihlobo zenkosi ezithandekileyo ukuthi lakele unanzelele nje ukuthi nxa umuntu ezithulele engavulanga umlomo ungazake utsho ukuthi umuntu lo unje, lokuthi ucabangane nxa ezielaphana uyabubona nje ukuthi hayi ngumuntu njengoba nje elomfanekiso okudalwa nguNkulunkulu. Ngobana umuntu enjalo uqoqekile emehlweni ethu, kodwa-ke ake avule umlomo omunye yilapho zamangala khona ukuthi kambe nalo umuntu uyawucabanga uke wacabangene kakhulumi khonokho akukhulumayo. Emagumeni ngiyabuyela futhi ebantwaneni esilabo esibazalayo lesihlala lapho. izolo bekuzila ukuthi umntwana aphendule umzali ngoba umzali yena ngokwakhe bongashiyelo ahlala la egumeni kuphela kodwa bonke abayintanga yabazali esigabeni bengabazali bakhe akula mntwana owayelilungelo kumbe owayenakanelwa kumbe owayengavele nje avule umlomo aphendulane lo muntu omdala manje okwalezi nsuku ngathi sekungokunye nje ngobana abantwana kuyathi kukhulunywa labo baphendule ngenye indlela eza kuthena amandla kabasakwazi ukuthi bazikhibe ekukhulumeni labantu abadala hayi kubuhlungu bazalwana abathandekayo sengitsho lasemagumeni umntwana lanxa into engayivisisanga kumele aphendule ngempendulo ethambileyo uza kukhulumela okunye okungathi kuyazila yikho-ke uSolomon wakunanzelela khona lokho ukuthi abantu nxa behleli egumeni behleli ndawonye inkulumo vele zihlala zikhona phela impilo yikukhuluma ukukhuluma impilo kodwa besesithi-ke ekukhulumeni lapho zikhona ezinye izinto eziyabe zifuna ukuthi nxa kukhulunyiswana impendulo yakhona ibe ngethambileyo etshengisela ubuntu etshengisela ukucingeka kwenhliziyo lokucaca kombono ngobana izikhathi eziningi ungabona abantu njengakhonapha emakhaya besilwa ingaba yindoda lomfazi ingabe izelamani abantwana balapha ekhaya ingabe ngomakhelwane omunye uyabe ehluleke ukubeka indaba yakhe ngendlela eqondileyo abese phendula ngelizwi elilukhuni elivusa ulaka uyavuma uSolomon ukuthi abantu umuntu wadalwa elakho ukuthi abe lolaka kodwa-ke okunye uvusa ulaka lolo zinkulumo eziyabe zingathambanga zivela kulaba abakhulumisanayo unkulunkulu asize-ke asikhulekele unkulunkulu okulunga sinike amandla ubana nxa sikhuluma siphendulane ngamazwi athambileyo singavusi ulaka omunye komunye Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu Ntukami Linkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Kwezabatsha namhlanje sikhuluma lo Lazarus Ngwenya. Ukhona ngale ke ePlumtree. Siyakwamukela kuhlelo kunjani baba?
Ngiyaphila baba kithi nani?
Ye, akutshela abantu ukuthi ungaphi khonapho?
Njengamanje ngise St Joseph Mission la esigodini saseKhezi, duze nje nomfula uSmuke.
Ye, wena udabuka ngaphi kwakhona?
Ngidabuka khona la emathojeni esigodini saseKhezi ngekuhlukaniseke kancane nje half Plumtree half Khezi kulapho ngidabuka khona khona la kwelasemathojeni.
Ye, wena ngumunye wabasakhulayo akusitshela ukuthi kambe liphila njani khonapho?
Khona ezweni isimo sithanda ukuba bucayi kodwa nokho siyaphila singabantu sizama ukuhlanganisa ama 1212 ukuze abantwana balale bedlile phela.
Ye, singathi lihlanganisa njani ukuthi abantwana bedle?
Baba, eqinisweni impela engingakusho ngaphandle kokuthi sicine khona mhlambe ekulimeni noma nje imvula zibuye zisipho nazo ngoba ngaphandle impela kokulima ayikho enye into esibilwe ngaphinde iyenze la ekhaya. Siyalima mhlawumbe uma sivulile-ke leso sivulenyana esincane bese sizama ukuthi okunye sifake ekudayiseni okunye njalo kuye esiphaleni.
Kuyasebenzeka yini kuyalimeka yini ngokubona kwakho?
Kuyalimeka baba, njengamanje imvula bezinethe kahle kakhulu ngathi nje around Plumtree lapha eMangwe nakoKhezi imvula zinethile. Siyalima phansi kuhle, siqine kakhulu futhi ekufuyeni. Ngempela lapho ngathi kungcono khona kusemfuyweni, siyafuya impela bese sithi khona lapha emfuyeni bese sizama ukudayisa leyo mfuyo ukuthi sise abantwana ey'koleni nabathole ukudla nengubo kanjalo.
Ye, sizokuthiwa-ke lile nkinga yamasela sibili atshontsha inkomo, sokume njani khonapho?
Isimo sobusela njengoba ngikhuluma ngokufuya baba sisihlupha kakhulu isimo sobusela ngempela amasela afike qathatha amasela hayi nokuthi abasantshontshi bayayithatha imfuyo yethu ile nkinga esibhekane nayo kakhulu. Kodwa-ke ngakusho kugcwala umlomo ukuthi bese sikhulumisane ney'khulu zethu abaphathi bey'ndawo singathi nje uhulumeni wendawo uhulumeni wasemakhaya sikhulumisane kakhulu ney'nduna zethu ezabelweni singaba nobaba ubhango obaba uthishi.
Ye, siyabonga kakhulu-ke lezo-ke ngezabatsha. Sike singene kwezemidlalo. Iqembu leMorocco lilwisa ukuba ngelakuqala kuzwekazi le-Afrika ukuba zintshantshu zomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele. Kubika uJoseph Njanji.
Sekusile amaqembu amane kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshi zomhlaba jikelele o-World Cup 2022 oqhutshelwa kwele Qatar. Amaqembu la ngele Argentina lona elizadlala le-Croatia kanye le-France yona ezanqikelana le-Morocco. Umqeqeshi womdlalo wenguqu osebenza labasakhulayo ubuthelethu Ngwenya uthi loba yiliphi iqembu phakathi kwamaqembu lawo alilalo ithuba elokuphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano.
I think kule 50-50 chance for everyone. Kangeli Morocco defensively very solid. Kangela France yona idlala using e transition. Kangeli Argentina they are a passing team. Croatia a passing team. So in terms of who goes to the final, Kangeli semifinal is a 50-50 chance. Kangeli the first semifinal Croatia and Argentina. The styles of play are posanga na hambelane. They are trying to build from the back. Ngale both teams are playing from transition. So it's a 50-50 chance. But I bet Morocco has a better chance to reach the final. And perhaps may be lifted. But someone would say more enthusiastic, you know. So I'm vouching for Morocco-Croatia final. And perhaps, luckily for us, Morocco might win.
Umdlali wenguqu uPhindani Ngwenya uthi ukhangelele iqembu le-Argentina ukuba kube yilo eliphakamisa inkezo.
Ngibone ngani ngathatha i-cup Argentina. Ama-reasons ami ukuthi vele i-cup le they wanted to. And they survived endaweni ezikhushayo. France ngiyayibona sibili, angiyibonile impact yayizulu. But hayi game lani ibi-bias. U-referee laphana. So ama-chances ayo vele ukuthi singawina laphana. Next game yayo ambone ngani lo. I think okunye kusenzo inature because kulo muntu omele ayiwine very World Cup. Angulandel Messi. Vele umele retire like World Cup.
Omunye njalo umqeqetshi wabasakhulayo u-Anele Nyadi uthi ilizwe leZimbabwe lingabe limisiwe ukudlala lamanye amazwe kodwa kunenge elingakufunda elizweni leMorocco.
Morocco, they went back but trace ama footsteps of what from a developmental side they are doing something over there. Women's football, they are doing something there. Kadesi they have a target for 2024, which we need so and so a number of women playing football. We need so and so a number of young boys below the ages of 10, below the ages of 11, below the ages of 12. So, which means the moment we still have what you call progression. And with those FCWAs, we can retrace. So, I think what we need to do as a nation, development is the way to go. Why am I saying this? If we can channel back our resources with development, right? We then fix these administration issues as a nation. I think ZIFA and SRC, they can reach a consensus there. As a whole, because it is what we need. Zimbabwe qualifiers. Sebe sila ama chances la dugo tisinja. Qualify. Given guti sebe one slot. Sapiwa futi in Africa. So I think in a nutshell, what I'm saying is guti we need to have a blueprint as a nation. Singabale blueprint leyo siyilandelele.
Imidlalo yesigaba sesemifinali yaqala ngolwesibili mhla zilishumi lantathu lapho iqembu le-Argentina elizadibana khona lele-Croatia kuthi ngolwesithathu iqembu le-France lizanqikelana le-Morocco. Amaqembu azanqoba kusigaba sesemifinali azadibana kufinali ngensonto mhla zilishumi lathuba nembili. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Luqhubekela phambili uhlupho lokusilela kwamandla kagesi ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kube lamapulazi okuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali yanikwa abaphathintambo bakahulumende yokuthenga izindlu lomhlabathi wokwakha izindlu. Baningi abantu abakhangelele ukuba eleMorocco lingangena kusigaba se-World Cup final. Ndingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text kunombolo ethi 202-465-0318. Ngizaphinda njalo +1 202-465-0318. olivalisa ngenjabulo umthembo sithembayo Gibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.